singakhululeki kokhetho akulani le opposition yinto ephathele lebandla elibusayo. I-opposition edinga ukuthi ikwenze okudinga ukuthi ikwenze ukuthi iqinise amandla ayo ukuze iyesabeke. Nxa ngisithi iyesabeke, bakwazi laba kwavusayo ukuthi ayisoze yamukele ukhetho olungakhululekanga. Nxa lungamukelekanga, kayisoze ibuse kahle leyo phathi ezabe.
Ye baba Nhlanhla Moses Ncube uyamuzi yakhuluma lapha wafihlela Ncube.
Bokwenza kube nzima ukuthi opposition even ingathi ikhala lukhedo uzabona oyedwa sebhode ngale sesithi mina ngiza contest xa kanti kuzawina yena. So ke khona kuyane sihleli sikhuluma thina as Freedom Alliance ukuthi amaqembu wonke aphikisayo kawabambane. Singaba yinyanda ukuthi usephule akukho lula. Khona kuyana kuzathumela umbiko omkhulu kuhulumeni. Kungabambani futhi amabandla aphikisayo kuphela. UZulu weZimbabwe abambane lamabandla wona lana afuna ukuthi izinto zilungiswe. Yikho kunganceda khona kuyana. Njalo nsuku zonke sikuveze ukuthi uMgabe wasetshenziswa njengodlawu ukuthi siyamkhipha abanye befuna ukuthandwa ngokuthi bakhiphe uMgabe. Bona bethatha ifollow makaMgabe yiyo abahamba ngayo batshaya izitina ngumgabe kanye lobu uvuka ulele umile uzibonela uMgabe nje into zakhona zenzakala yimugabe we njengomgwaqo lokho obulawayo lapho kodwa Robert Mgabe we yikho sibona kusenzakala khona. Kumele kuphele khonokho ngokuthi abantu basuku.
Baba Evdela Ncube siyezwa lapho uyakhuluma ubaba uNcube uthi amabandla kumele abambane kodwa siyabona emarapiza athi a-a thina silwele ukuthi sikhululeke eMatabeleland. Kubuye ke isisisithi thina sifunela izwe lonke. Kuzobuya abanye labo bethi lokhu lalokhu. Kambe bayabambana sokutheni. Khona lapha-ke lapho kwazalela khona ingwe la.
Kumele bavumele ngalokho okuqakathekileyo. Akudingi ukuthi livumelane kukho konke nxa lingama-political parties. Umhlaba wonke jikelele phela kusetshenziswa kanjalo. Kulokhu kasenelisi ukusebenza ndawonye. Njengoba sisho ukuthi abanye babefisa ukuthi ngabe ilizwe liyehlukaniswa phakathi likukhululeke ngapha eMatabeleland, abanye befuna ukuthi ngabe lihlala le ndawonye. Kodwa basengavumelana ukuthi kulobupho obukhona kule nyoka enkulu eyiZANU-PF esesihlalweni emele ukuthi isuswe. Sebengavumelana ngezinto ezithile ukuthi nxa sisincedisana kulokho ekususeni lobupho obukhona. Mina eyami i-agenda wena uyincedisa njani ukuthi iye phambili lalwana omunye athi eyami i-agenda uncedisa njani kuvunyelwane i-negotiation into edingakalayo ukuthi abantu bakwazi ukukhulumisana kuso sonke isikhathi bangahlambalazani bekhathana kodwa basondelelane bazathola izinto abangavumelana kuzo eziqakathekileyo okunjengokuthi ubunzima obukhona abantu balala bengadlanga usafunda ezikolo akulalutho. Kuqakathekile ukuthi wonke amaqembu afake phambili abantu athi asithengene abantu kuqala bese sisiya kulezi ezinye izinto esizifunayo thina.
Ye siyamuza lapha-ke uyakhuluma ubaba uEvdlela Ncube. Baba Ncube Nhlanhla Moses, so siyezwa sibile ukuthi ye lingasondelelana kodwa ukhona phela uyabenuka ongaliqaqa ukhona ongani kuyahlupha khona.
Ye uhlupho baba uDube yikufuna ukuba ngufudu ongcono kulomunye ufudu instead ukuthi ngifuna ukuba ngumvundla ngesiqhubu mina ngifuna ukuba ngufudu ongcono. Nxa ngingufudu ongcono kuyini engiza kuthola okusalayo ukuthi akulanto engizayithola kuubu mina obukuma political parties ama opposition yiko obuhluphayo ngoba omunye ufuna ukuthi hayi ubani sesebenzile iconcept ye freedom kakula muntu wokuqala ongathi nguye oqala ukuyilwela. Silohlupho khathesi ukuthi kulomuntu ukuthi kumbe sisemathebeleni nizabe sengisidime ngaqala lokhu ngifuna ibizo lokuthi kuthiwe uNhlanhla waqala lokhu yikho khona besilohlupho khona. Ngibe sengisola uZulu. UZulu nguye kumele akhuze amabandla agangayo. Esengike ngezwa uze umkhokheli webandla esithi vele asibambani la muntu thi akakabuzi muntu akakayenzi ukuthi abuze ebantwini ukuthi licabanga ukuthi singenzani kuhle kukhulume yena. Kanti uMgabe phela yiyo ingqondo yakhe ukuthi wayethangalibe kulibekile. So ke yindaba sesisiba labo uMgabe futhi ku-opposition abangafuni kulalela muntu kodwa abalalela umbilini wabo obukhulu lwana yibo abagijima ngabo. So uZulu asukuma abakhuze bona laba bantu ama-academics asukuma abakhuze bona laba bantu abazemasiko abamasiko babakhuze bona laba bantu abamasonto babakhuze ukuthi ubumina mina le Bhayibhili vele abubufuni la madlozi kawabufuni ubumina mina.
Okudingakalayo ukuthi sithi thina khona manje yini into esingayenza ukuthi silethe imfuko empilweni zabantu ezabantwana baya ezikole ezingela amabhuku ezingela ama-teacher angaholiyo, amanesi angaholiyo, amadokotela angaholiyo, abantu bonke abathwele nzima imigwaqo igcwele amapotholes, kusahambeka kusela amabholoho, ezitolo kakuthengeka, emabhenki kakula mali. Zona lezi yazinto eziqakathekileyo abantu bazifake phambili ukuthi singenze njani ukuhlenga abantu bakithi ebunzimeni abakubo. Kuzaba lezinye izinto vele abantu abangasoze bavumelane kuzo.